Emkhosini wokuphawula lolu hlelo emahofisini eMoto Industries eHarare, inkokheli yeZNCC itshela intatheli zindaba ukuba lokhu kuza ngemva kweminyaka emibili yokuhluzisisa phezu kwalolu hlelo ukuphathisa osomabhizimusi besifazane elizweni. Unkosazana Kerina Chipo Chizema wohlangothi lokukhulumisana loZulu kuZNCC uthi lolu luhlelo olujonge usiza osomabhizimusi besifazane ukuze bathuthuke.
Sifuna ukubakhuthaza ukuthi beqale amabhizinisi abo bodwa and bengesabi uku-formalize ama-businesses abo, registration and ama-trainings achene. Sibakhuthaza njalo ukuthi belandele ama-channels a-correct in establishing their businesses. So i-leveleni lizabe lihamba lama-products wonke ayabe manufacture ngama-women-owned businesses, 51% to 100%.
Njengenhlanganiso uChizemo ethi sebakunanzelela ukuba lanxa bebanengi osomabhizimusi besifazane balutshwana abazivezayo ngezizathu ezehlukeneyo.
We are trying by all means ukuthi sithole ama-researches amaningi ukuthi senolwazi ukuthi bangaki abalamabhizimusi aregistered, bangaki abangelawo. Nxa ungafaka idola esikhwameni somfazi uzabona ukuthi abantwana bakhe basuthile, uzabona ukuthi imuli yakhe yonke iyafunctiona.
Bebe khona besifazane asebe kubhizimusi njalo kungase sebatsha abaze ukuzabukisa impahla yabo kulomkhosi. Laba babalisa unkosazana Queen Dorcas Makhaya wenkampani elungisa izitsha zokudlela enjengemigano lenkomitsho okulungiswe ngomdaka.
Songenza lokhu ngamavasi futhi for igardening. Amavasi lana okufakela amaluba la.
Unkosazana Makhaya oqale ukuphatheka kwezokulungiswa kwempahla le eseseyisifundi e-Evelyn High School koBulawayo uthi sekumphilisa lokho akwenzayo njalo eseze waqhela waqalisa ukuqhatsha abanye.
Yabi right. Ngoba sasithi ngama weekends sasihamba laphana eSidwell. Awuthengiswa ama arts. So khona laphana ngafunda okuningi. Labe nami ngiyaphishethi arts sesamncane. So kathesi sosendihlanganisa wonke lokwaneka ukubona ukudala.
Ube khona njalo unkosazana Doreen Valerie Chingwaru oqhuba izifundo zobungcitshi kwezokulungiswa kwempahla zama-sciences ekolijini le-Midland State University, MSU. Yena ke uqhuba ibhizimusi lokuchola iflower yembambayila.
Sweet potato flour ayithwali i-gluten unlike wheat flour for abantu abayenza constipation nxa bedla i-wheat flour. So kuyi-advantage, iphethe ama-vitamin A and vitamin C angakhona ukuyenza ngomzimba wethu. So siyawadinga, siwathola ku-sweet potato. So siyenzela abantu labaya abathi athina sithanda ukudla ukudla okuzosiza umzimba wethu.
Ethi ukhangelela ukuba lizokuba libhizimusi elizothuthuka phansi kwalolu hlelo lwe-WOB.
Abantu engabathestisa khona bayawathanda because azange bazwe ngento eso. Nina nami bengakaze ngayizwa until ngaya ku-athatela ngafunda ngakho. Then ngabona ukuthi kuyayenza bayathanda, so bayawathanda.
AbeZNCC baveze njalo ukuba luzosabalala ilizwe lonke lolu hlelo ukuthuthukisa osomabhizimusi besifazane kungakhathalekile ukuba kusemaphandleni loba emadolobheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.